Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula impumela yokuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo owenziwa maviki wonke owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe eMunumutapa. Ulandisa kabanzi unkosikazi Mtshangwa ukuba kuyini uhulumende yasethe wakwenza ukuhlawulela izikwelede zakhe kumankampani abalisa eyakuleli leyakwele South Africa e-Eskom.
Cabinet was advised by Minister Honorable Chasi of Energy and Power Development that Treasury is now fully paid.
Umnumzana Chasi wazise uhulumende ukuba usehlawulele isikweleti sakhe kwabenkampani imali engangezigidi ezingamashumi amabili yama RTGS, 20 million RTGS dollars. Kukhangelelwe ukuthi kuhlawulwe enye njalo elingana layona le kwabezesa okuzosiza ukuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagetsi kiyo. Lokhu ndawonye lokuhlawulelwa kwezigidi ezilitshumi zemali yakwele Melika kwinkampani ye-Eskom kuzosiza ekwehliseni udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Kwasekelwa ngumphathi ntambo wezemihlobo yamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi.
Izinto ezingabhatalelwayo singawujayeli lowo mkhuba. Kumele sibhatalele izinto esisebenzayo. Nxa ulima kumele ubhatale amagetsi akho. Nxa ulungisa isicathulo lokungumtshina kwakho kumele ubhatale amagetsi. So sesifuna ukuthi iprogramu yokufaka amamitha ezindlini sibe sisebenze kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu uyabe ebona ukuthi amagetsi akhe ahamba njani. Njalo ozehlalaba nxa befuna bayakucitsha bekhatshana. Bona bengapha wena ukhatshana le bayaphonga upressa bayabekucitsha. So siyabe singafuni khonokho but ukuthi siye phambili ngengqubekela phambili yelizwe kumele uzesa abesebenza kahle lathi sibhadala amagetsi esiwasebenzisayo njengelizwe sibhadala futhi lapho esiyabe sikwelede khona amagetsi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kokuba ilizwe lidinge ezinye indlela zokutholisa uzulu amandla kagetsi uChasi.
Ekhariba njengokutsho kwami amanzi asehlile kakhulu othi kasela amandla ukuthi alungise amagetsi. So sifuna i-wind power ukuthi siyafaka impongolo leyana eyabe ibhoda ilungise amagetsi. Sikumele sibe leplani yegas le-solar. I-solar sikhangele ukuthi building wonke la singathi kumbe eHarare kumbe koBulawayo sibe kwazi ukuthi phezulu lapha sibe space esingakanani lapha esingafaka khona ama-panel ama-solar. Singenza njalo sesizadinga-ke labo abale mali abafuna ukuinvesta babuye befake laphana babe bethatha imali yabo yethu nasisebenzisa amagetsi.
Lumbiko wokwenelisa ukuhlawulela indleko lesikwelede samandla kagetsi abaningi bathi ujonge ukukhuthaza abantu makhaza ukuthi babhadale labo izikwelede abalazo ezezesa, kodwa abaningi bathi abantu bathwele nzima abenelisi ukuhlawulela indleko zonke zemuli kumbe ukuthenga ukudla nje kodwa zwi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.